Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani sapho lweZimbabwe olamukela imsakazweni weStudio 7 ngolosihlanu mhla ka 13 Ntulikazi 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezokhetho olweZEC soluze lwavuma ukuthi amapholisa asevotile ngemva kokulandula lokhu lanqabe kulobufakazi bempikitsha. Abasekeli bebandla leZANU PF babikwa bevuke ubhova batshaya izakhamizi zeChitungwiza enyatsime kabuhlungu ngolwesithathu ebusuku.
Emabhokisini nalana bekugqitshwe amabhalo and abemaningi kakhulu. Ngibona lapha angithi bathi bona amapholisa a-aplayele i-postal vote they are less than 4,000 but angamehlo ama amabhalo sengabone laphana ayedlula 4,000.
Esigabeni sethu sokugcina lapho ebesixoxa khona ngodaba lobandlululo ngemihlobo i-tribalism, lamhlanje sixoxa lomnumzana Isaac Mpofu, ingcwethi elonda imbali yamaNdebele.
Amakampani la avela eMpumalanga, abantu bangapha ngabalamali sebezovula ke amakampani abo bahle beze bethwele abasebenzi babo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezokhetho olweZEC soluze lwavuma ukuthi amapholisa sevotile amanye elokhu evota ngemva kokulandula lokhu lanqabe kulobufakazi bempikitsha. Iphephandaba le The Herald belikhuphe udaba lokuthi umqondisi wezokhetho kulolu gatsha umnumzana uTloyile Sligwana wethese uZulu osebenzisa inkundla zokuxhumana ebulenjini esithi imfanekiso le kayisiyoqiniso. Kodwa ngokuya kwesikhathi lolu daba lususiwe ebulenjini kwafakwa oluthi uSligwana usesithi ayisibo bonke amapholisa abazavota phansi kohlelo lokuvota ngeposo. Lolu hlelo luvumeza amapholisa ayabe engekho emakhaya abo lapho ababhalisela ukuvota ukuthi bavote kunye lezisebenzi zikahulumende ezisebenzela phandle kwelizwe ezifana labo ambasada. Kodwa esinye isimanga ukuthi ukhetho ebeluthiwa belusenziwa ngamapholisa bebesima emzileni kulokuthi bathumele ngeposo amavoti abo njengokuchiwo ngumthetho lo lebizo lakhona elithi lona i-postal vote. Abasekeli bebandla leZANU PF babikwa bevuke ubhova. Siyaxolisa uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomunye wababone amapholisa evota ngudlu, umnumzana Mlandu Ncube ongukhansila wedolobho lakoBulawayo engowebandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa.
Uyazi sithethi sizungokubonakala amapekitha segcwele ku-social media ukuthi e-Rose Camp amapholisa ayavota. Sahle sagijima njengabantu lathi singabantu abakhontestayo kulolo khetho. Safika laphana safica amapholisa elayinile evotiswa, baqala basalela ukuthi singene. Bathe bebona ukuthi sesibaningi njalo namapholisa ade bewalayinisile ukuthi ayivota eseqalisa ukuba ukusuka engafuni ukuvota, base bethatha-ke ama-ballot papers bahamba nawo. And abemaningi okunye okumangalisayo, and umpholisa ubevota phambi kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak ngikhulume into esiganisile sigijimile saka kuzethu kuseku kubulawayo elections office wathi yena akakwazi lo ndaba ukuthi kulokhetho lwamapolice sahle samisa ukhetho salumisa sibili amapolice abathi yakhuluma nabo sithe siqalisa ukufika omunye uthe ngumoyo owestation senetana wathi yeka livunyelwa njani kodwa uthe ebona ukuthi sile pressure kakhulu wasesima waseqalisa ukuzithulela bathi bese sithi thina free order from Harare kinokuthi okwenze sathi ukhetho lume ukuthi ngoba phela kulendlela eziphawuliweyo ukuthi ukhetho ukuze lwenzakale kumele kube sokwenziwa okunje ukuthi ibhalo ukuphrinta kwe-ballot paper uku-observer kwakhona njalo lokuthestwa kwalo ngama-parties wonke njalo akulanto okuthiwa lukhetho kumele lwenzakale singakwazi ngomnyaka ngo-2013 balwenza olwamapholisa lwenzelwe City Hall ama-parties were allowed to bring their candidates their agents but lolo lwenziwa nguDlunkulu.
Soke manje litelulumisa lathini libatshelelo lathini
hayi sithina sike sabatshela soka kuvunyelwa kwangani kuba nje lo msindo sathi lokhu vela kungeke kuvunyelwe bacina ngoba inkinga basuke babalayo ukuthi antshi wabona amapolisa nade bayalayini sephandle ukuthi avote abe sezihambele ezindlini zabo vele sebesuka laphana betshengisa ukuthokoza amapholisa ukuthi ikhetho lolukalume sibili bekhangeleka bejabulile abantu benkosi sithe sebesukile labana base bebona ukuthi wonke umuntu because soqalisa ukuyontathela izindaba nama-observers awe-EU nabo apha kuku-trust sebezobona ukuthi kanti vele kwenzakanani base bebona ngabona basebesiba le nhloni bahle bavala ke umnyango walapha de kungena khona amapholisa sase sisala-ke khona phade bebhake khona ama-ballot paper angikhona la
ye nxa sibona lapha-ke amapikitsha avezwa ngabantu atshengisa ukuthi kulamabhokisi amaningi angemva kompholisa ovotayo akusitshela ukuthi uboneni khonapho
emabhokisini nalana bekugqitshwe amabhalon and abe maningi kakhulu ngibona lapha angithi bathi bona amapholisa a-aplayele i-postal vote they are less than 4,000 but ngamehlo wami amabhalothi engiwabone laphana ayedlula i-4,000
pho-ke lizayenzani ngodaba lolu baba mlani
umbukhokheli bethu be-MDC Alliance sobuhle bakhuluma nje ukuthi siyavukela emthethwandaba kuyenze i-agent chamber application kasiyali thina njenge-MDC Alliance i-postal vote ngoba kuku-A ngoba kumele amapholisa aye emsebenzini phela kodwa sitsho ukuthi kakwazi ukuthi bangayi amabhalothi angikhona alingane le nani lakhona and bonke abalokwenza lo khetho kungaba ngabe apha ngabaka-Dr. Kuphe ngabakamnankagwa ngabakawani kababuye bebone ukuthi kuvotwa njani and okokuqala kasilandeleni umthetho wokuthi i-ballot paper kumele litestwe anti yona uzele izeki yakukhulumayo ukuthi i-ballot paper lizatestwa wonke umuntu ekhanyile kalitestwe phela wonke umuntu elikhanyile.
Aloho-ke umnumzana Mlandu Ncube ongomunye wababone amapholisa evota ngudlu e-Rose Camp engowebandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ekhuluma ecingweni loGibbs Dube we-Studio 7 ekoBulawayo. Direct from Washington, the voice of America. Abasekeli bebandla le-ZANU-PF babikwa bevuke ubhova batshaya izakhamizi zeChitungwiza eNyatsime kabuhlungu ngolwesithathu ebusuku bezethesa umlandu wokusekela amabandla aphikisayo. Abalwela amalungelo oluntu bathi abantu abaningi balimele njalo abanye bayelatshwa ezibhedlela. Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC Alliance, umnumzana Nkululeko Sibanda usole kakhulu ibandla le-ZANU-PF ilokhu athi yibudlwangudlwangu.
Udaba lolu lutshengisa ukuthi i-ZANU-PF isizibona ukuthi lodubo olukhulu kakhulu lokuthi izadliwa kukhetho lwalonyaka ngakho isiqalisile ukusebenza ngendlela ebivele isenza ngayo. I-ZANU-PF ivele ijwayele ukuthi ithole usekelo ngendaba yokuthela abantu ngibone ngani yikho lokho sekwenzakala. Siyabona njalo ukuthi balemizamo eminingi abayenzayo abantu bezana ukuthi ukhetho lwalonyaka luvele lungayiphambili ngoba izani sesabudliwa. Ngibona ngani khonokho kuyinto engathandwanga abantu njalo lathi sesisuke sazisa ama-international monitors lama-observer ukuthi babone ukuthi indaba le ekhulunywa izanu eyokuthi akuladlakela ayisilo qiniso kodwa siyazi ukuthi la bantu bona babatshayiwe izolo basuke bazimela bathi hhayi ngeke sithaywe nje kuphela kwaba yinto yokuthi ukuthethela lokhu akungeke kusebenze kangako abantu bazahambela phambili bavote mhlaka-30 July.
Ukule mithethwandaba esungulwe kunyanga ezisanda kwedlula ekhangelane elodlakela olwenzakalayo kathesi nje sikhangelane elokhetho ungathi iyasebenza yini le mithethwandaba?
Imithethwandaba kayikazi isebenze kwele Zimbabwe ngoba ijwayele ukuthi isetshenziswe yi-ZANU-PF ngokuthanda kwayo lamakhomishini ayenziwayo afana lamakhomishini okuthi abantu babe nokudlelana nokuthula andi ukuthi angasebenzi kangako lawo ngoba izano PF ukhulumede wezano PF uyawathatha awenze into mahlane yokudlalisa ngakho siyazi ukuthi ngaphandle kokuthi kube lekhulumende omutsha kulelilize sizabe kusibona imithethwandaba amapholisa asetshenziswa libandla libusayo
abantu ikakhulu abasekeli benu lo Zulu nje jikelele kuyini elingabaxwayisa ngakho alubana bethe bahlangana lodlakela
siyaxwayisa ukuthi basifonele kumbe bakhulumisane lengatsha zebandla ezisabe zezindaweni zabo nxa besazi lapho kulama-observer khona ama-international observer khona baphange bakhulumisane labo ukwenzela ukuthi kube lokuthula
alo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa ongumkhokheli womanyano we-MDC Alliance lebandla le-MDCT sixoxe laye ecingweni eseHarare Kuhlandla lethu lokugcina lapho ebesixoxa khona ngodaba lobandlululo lwemihlobo i-tribalism lamhlanje sixoxa lomnumzana Isaac Mpofu ingcwethi elonda imbali yamaNdebele njalo engumlobi oloba ngolimi lwesiNdebele.
Ubandlululo ngemihlobo lolu baba lwenza abantu besuleke baswele ukuzwanana lokubambana njalo luvela ngendlela ezinengi ezehlukeneyo kwesinye isikhathi luvela ngokukhuluma nje abantu bakhulume izinto ezithunuka abanye kwesinye isikhathi luvela ngendlela ezinkulu abathi bezibona abantu kodwa baziphike baphike into isegcekeni okulimaza ilizwe lakithi yilona lolu ubandlululo ngemihlobo ke sithathe imisebenzi baba emakampanini ungafika kwezinye izindawo ikakhulu ngapha ngemhlubulweni kamthwakazi uzabona ukuthi abantu abasebenza emakampanini lapha kayisibo bantu balapha ngabantu abavela kwezinye izindawo abalapha bese beguqa izandla nje baswele imisebenzi emisebenzini lapha kulapho kubuhlungu khona kakhulu kakhulu ngoba ungazuye kuyiphi company uye kusiphi isigaba sikahulumende uye kwezemfundo uye kakhulu kakhulu abaphathi bakhona ngabantu abangasibo bakamthwakazi okutshengisa ukuthi umthwakazi uyabandlululwa kubi nje baba ngoba ubandlululo lukhanya ingathi lugelezela ngapha kalusabalalanga ilizwe lonke awusozulubone kangako kwezinye izindawo kanti-ke baba nxa sikhangela ukuhamba kwelizwe lezi ndawo zelizwe lethu zangempumalanga lazo ziyabandlululana uzwa abanye bethi hhayi kasifuni thina singama engxenye baba engxenye ngiyafanisa nje bathi hayi thina singamazezulu asifuna amakaranga lapha
ebantwini nje kuZulu uyathola umuntu wesiNdebeleni ethethe owesishoneni kungabi lodubo kathi udubo kungani lukhona emsebenzini le ndawo ezinjalo
baba udubo lukhona lasemizini leyo okhuluma ngayo umuntu wesiNdebeleni ethethe owesishona imisebenzi eminingi emakampanini lapha amakampani la avela empumalanga abantu bangapha ngabalamali sebezovula ke amakampani abo bahle beze bethwele abasebenzi babo ukuthi bese bezonotha ngapha kodwa bangapha bengazuzi lutho ngakho mayelana lemisebenzi bese kusiba lokuphatha lakho ukuphatha abangapha labo balala ulwazi lokuphatha kodwa ke bangaphathi okusuka kuhluphe baba ukuthi kababaningi bakhona yebo abangapha abaphathayo labo khona le kodwa njengoba ngisitsho bakhona nje okwenza uhlupho lube khona sibili baba ikhona lokhu ukuthi abantu bayathukulana kubuhlungu kakhulu ukuswela umsebenzi ubona abanye besebenza bengasibo bakini ukuthi hawu kanti ke pho thina sekuthiwa siyosebenza ngaphi bakithi siyofundisa ngaphi ezikolo se kwenze njalo futhi lezikolo insolo ekhona enkulu kakhulu lapha ikuthi ezikolo sekwande ukufundisa abantu bethu ngabantu abangawaziyo amasiko wethu ngabantu abangalwaziyo ulimi lethu abangaziyo inhlalo yethu bese kutshengisa ukubandlululana njalo okunye okubuhlungu kakhulu baba ngalezi nsuku kulomkhankaso wokhetho oluzayo kawusoze ubone umuntu wangapha esuka esiyakhuluma le ngolimi lwakhe asikakhulumi olimi lwakhe khonale athi uyazama ngamandla ukuthi akhulume abantu abakuzwayo kodwa ke imikhankaso ngapha ngemhlubulweni kamthwakazi ikhulunywa ngolimi olungaziwa ngabanikazi ulimi olungasilo lwabantu bangapha okutshengisa ukuthi ungathi ngiyagcizelela ukuthi ungathi kulomkhankaso wokuthi kucitshwe ubuzwe bukamthakazi lentuthuko nje nxa uyikhangela intuthuko yelizwe iyasilela kakhulu ngapha komthwakazi lokho abantu abaningi bakubona kulubandlululo ngemihlobo
alo ke ngumnumzana Isaac Mpofu ingcwethi elonda imbali yamaNdebele njalo engumlobi wesiNdebele besixoxela ecingweni ekobulawayo Omama abahlala eGwanda sebekhuthazwe ukuthi bavotele abanye omama abancintisayo kukhetho ngoba yibo abazi indubo zabo. Lokhu kuphuma emhlanganweni oyenzwe ngolwesine. Umhlangano lo ubuqoqwe yi-Women's Coalition of Zimbabwe. Okunenge asikuzweni ku-Albert Ncube ekhonale emajawundeni eGwanda.
Omama bangene lomhlangano baveza ukukhathazeka ngendlela abakhangelelwa phansi ngabesilisa endabeni zombusazwe besithi so isikhathi sokuthi labo bangene ezihlalweni bebuse ngoba kuyibo abahlangana lendubo eziningi. Isakhamuzi seGwanda uNkosazana Sicebiso Sibindi utshele abesilisa abafuna ukungena ukhetho oluzayo ukuthi kumele bathiyele omama ezinye izihlalo.
Lapha si under women's coalition sifuna amalungelo ethu kungani lina obaba lingathi ukuthi njengoba mina ngingwe MDC timbe ngwezana uPF ngingubaba wena ngingathathi umama ngimfake kulesi sikhundla ukuza kwanisa ukulungisa omama akwanisa ukumela so besifisa ukuthi lani linobaba libone ukuthi zona lezi sikhundla ezifayithelayo lati singomama siyazifuna
uNkosazana Tracy Smith ozangena ukhetho lwamakhansila ezimele uthi omama kumele bavotele abanye babo ukuze inhlupho zabo ziphele.
Athi mina njengomama benginesifiso ukuthi omama baphakamisaneni anti liphakamisa abanye omama liyakhala lithi ngifuna omama baphezulu anti lina bomama lizathola ukuthi lizalingena kumabhokisi lalana lizavotela obaba so likhalelani uyini elivotayo.
okugcizelelwe ngunkosazana Grace Nuku oyebandla lezaphu othi inhlupho ezikhona elizweni sezifuna ukuthi omama basukumele phezulu.
Ngoba nxa umuntu engathuthukanga, umama engathuthukanga, lesizwe asisobe sathuthuka. Sukumanini maZimbabwe amahle, sisebenzele leli lizwe. Ilizwe leli kalikalunga. For 38 years, izinto ziyalokuhamba. Asazi ukuthi kade silanxa abantu laba lingabanika eminye iminyaka, kuzagcina kuyini. Nanti ilizwe selifile. Wena mzimba womuntu, wena similo sakho, uzasala usungaphi nxa izinto zinje.
Ukhansilo ngumama unobukhosi Malila kwa-Ward 4 eShake uthi omama kumelanga besabe ukungena kwezombusazwe.
Indima yindima elula okunye okumangalisayo singesabele khatshana yikuthi omama thina sisondele muva, kodwa ungazinikela ube ngumama weqe ube phambili. Ubaba la wagcina bekuzisisa ekhansilini engiyo singabomama ababili, kodwa ungaza kutsho ukuthi omama ababili phakathi kobaba bangu-22 labo nxa bekhuluma babantu bakhuluma lo khansila la nxa kungumama, kodwa bayebona labo bekhuluma umuntu olingana lawo lo wabona bengamadoda.
Unkosazana Michelle Gudo oye-Women's Coalition of Zimbabwe uthi lobanje inani labesifazane abancintisayo kukhetho liphansi balethemba lokuthi lizaqonga ngokuya kwesikhathi.
Sosilokudana ngenani eliphansi labomama, but siyaqhubekela phambili sikhankasa si-encourage omama ukuthi asisukumeni sibanengi, singasaleli emuva, sikhwele lathi siye phezulu, sibe khona kuma-decision making processes wonke kusukisela phezulu, ngaze ku-politics ngale phezulu kumbe any other public spaces, funa ukuthi omama bangene.
Abanye abangene lo mhlangano ngabaza ncintisa ukhetho lwamakhansila lo lwamalungu edale lephalamende abasuka kumacelo mabili we-MDCT abe-MRP kanye lamalungu azimeleyo. Ngimele i-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo usiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le-VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Okwamanje ke kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe lemelika. Ilizwe leRussia liqhubekela phambili livimba abantu ukuthi bakhulume njalo balobe abakufunayo. Uheather Nwet isikhulumeli sohlangothi lwemelika olubona ngokudlelana labanye amazwe olwe-State Department uthi lokhu kuvezwa ngokwenziwa lilizwe leRussia elivimba ukusebenza komsakazo weRadio Free Europe kumbe iRadio Liberty loweVoice of America ezibizwa ngokuthi ngama-foreign agents ngesilungu. Imisakazo yeRadio Free Europe kumbe iRadio Liberty leVoice of America ilandelwa ngabantu abaningi kakhulu kweleRussia. Uhulumende usefuna ukuthi kube lomthetho ozavimba imisakazo lamaphephandaba okucatshangelwa ukuthi kusezandleni zabantu jikelele. Isabelo seduma sifuna ukuthi kube lomthetho ohlolisisa abantu abasebenza emisakazweni lakumaphephandaba abasebenza labohulumende kumbe amabhizimusi akwamanye amazwe ekuthuleni izindaba lembiko eqakathekileyo. Unwethu uthi umthetho lo olungiswayo uzanika uhulumende weRussia amandla okhahlameza abantu abasebenza bezimele bodwa abanjengentatheli izindaba lababhala abakucabangayo ama-bloggers. Umnumzana John Lansing, umqondisi we-Broadcasting Board of Governance kwelamelika uthi kusobala ukuthi ilizwe leRussia lifuna ukuncindezela imisakazo le ethulela uzulu akufunayo. Loba kunjalo uthi kabasoze bakhathele ukuthi bethulele uzulu indaba ezimqotho. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika.
Ukapteni weqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi uHamilton Masakatsa uthi bazimisele ukuncintisa leqembu lezethekeleli elePakistan emidlalweni eyohlobo lweOne Day International eqala lamhlanje edolobheni lakwaBulawayo. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekwaBulawayo.
Iqembu leZimbabwe selibize abadlali abambalwa abangazange bedlale kuzinga laphezulu ukuba babe yingxenye yeqembu elizadibana lePakistan kumncintiswano weOne Day International Series. Laba ngabagoqela uLiam Roche kanye loTinashe Kamunukamwe, bona abaqala ngqo ukuba yingxenye yeqembu lesizwe labo baba, ikanti omunye osakhula webizwe kuleli qembu Ryan Marie yena useke waba yingxenye yeqembu loba engazange edlale. URoshi bengukapteni weqembu lamajaha leminyaka elithumi lathobam nomunye elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi njalo ubizwe ngemva kokuqhuba kuhle kumdlalo ePro 50 Championship. Laba badlali babizwe ngoba kulabadlali abambalwa abaziwayo abaxabana nenhlanganiso yeZimbabwe Cricket aphezu kweholo kusithi abanye bakhona abalimele. Ekhuluma lentathe izindaba zemidlalo namhla emini kapteni weqembu leZimbabwe uMasakatsa uthe yena inkuthazo abayiphala abadlali abasacathulayo ukuba bedlale bekhululekile bengacabangi ngokunenyi.
Yeah, the game plan is to pretty much get the guys a little bit relaxed and like you said express themselves
sihlele ukuba sidlale sikhululekile abadlali bedlale bengagcize eqhakala ukuze bengadlali becabanga ukuba kukhona okhangelelwe kubo. Ngaleyo ndlela bazahlasela iqembu lezivakashi ngoba bezadlala bekhululekile okuyiyo into okumele iyenzeke noma la kuyiphi umdlalo.
Iqembu leZimbabwe lePakistan angena kumncintiswano weODI series ngemva kwensuku ezimbalwa edibane kumidlalo yehlobo le-2020 ndawonye leqembu leAustralia. Iqembu lePakistan liliphakamise isicoco ngemva kokunqoba eleAustralia kufinal ngamawikethi ayisithupha. Lakho kumncintiswano we-2020 iqembu leZimbabwe lidlale lingela abadlali ababalisa ababe ngokapteni uBrendan Taylor, lo Graham Cremer kanye lo Sikanda Raza. Imidlalo ye-ODI series iqala ngolwesihlanu mhlazili 12 kunyanga kaNtulikazi njalo izadlalelwa enkundleni eCoins Sports Club edolobheni lakoBulawayo. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanji.
Cross the seven seas and climb the highest mountain just for you. All these things just for you. Baby, in the jungle, we don't need trouble. I set the number one, I'm one, I can't cancel. I need to say, and that's why I can't young, young. Baby, in the dead, and then the good, the
Marshall Mind Lord DJ Radix West gubela uhlelo lwethu lwalamhlanje isikhathi ba esithandekayo sesidliwe ngumangoye. Libe lelanga elihle, sidibane njalo ngesikhathi sika 7:30 ntambama. Igama lami ngo Chris Gande.